uma bangapha awumhlanga umama wegcikwane le coronavirus kuphose umnumzane uDr. Fauci ufake nje kwaphose kwaba ngumpikitsha omuhle ukuthi ngumjaho phakathi kokuthi abantu bathole injection ye-vaccination lokuthi ama-cases ayehle igcikwane lehle ngoba kathesi liqhamile kakhulu kuphezulu kakhulu. So lokho ngumjaho ukuthi okuwenayo kuphi kodwa kathesa kukabonakali okuzawela khona indulo xakuxaku kulowo mjaho.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho langokukhulumisana labanye bakhona yini abalokhu bethandabuza ukuthatha ijekiseni?
Ye, ngokubona kwami umsakazi bakhona abalokhu besala abengalashuwa lokuthi kumbe bangalaqinisa ukuthi bathathe le ijekiseni kumbe hatshi, njengoba sikwazi ukuthi kunenge kwa inkulumo ezabakhona elokhu ezigijima ebulenjini ngendaba yale ijekiseni ukuthi engxenye izasenza sibe yilokho lalokho kumbe iyasenza sibe kunenge okungachasiswanga, kunenge abantu abangakuzwisisiyo. Abanye abantu lokhu ecabanga ukuthi kumbe izasenza sibe ngamakhiwa kumbe sizabanga izituhwane, kodwa kukho konke abaningi engibaziyo mina abalokhu besimba phansi bethi hayi ngeke bayithathe bona, engxenye bazayithatha ngokuya kwesikhathi sebebona ukuthi kuya kumanjani, kodwa kathese hayi abantu abansundu hayi abakafuni ukuma etshashalazini bathathe lejekiseni.